So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni wesitudio lesithathu umhlazi ku 17 Lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi ba-izile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa. Umtswangwa uthe bathethe leli nyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. Umtswangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, iZimbabwe Christian Alliance, uMnumzana uSeni Sibanda, uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhuluna kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave, esine i-wave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemethekile umkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo suku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi, ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikoleni ezehlukeneyo, bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu kibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa labo.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshwana kakhulu, kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abantu abangu 10 million ngompalakazi kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulesi nsuku
ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Minister of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye isikwane sokudinga over 1 million abantu abangavaccinate umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviki onala sizawulontsha sihlanganela labantu beMinister of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lomkhankaso lasekulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February ayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana uSini Sibanda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mutswangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babebesithi ba-izile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe ube lama 1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa ama party activities iCovid kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so indlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa into yeCovid.
Ukhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asedlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini
eZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okude ngicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenza inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa ungababuza ukuthi uma ungathiwa sibili siseviye what contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho so abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokheleleyo namalinda asincedayo not uhulumende
kuyini ke okufanele uhulumende akwenze
uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokhu akwenzayo ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol ayikona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuyo uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana laye jikijingi nangu emason sese-echiresi uhlangana lo zhizhi lwabantu sizame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe ecabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe amajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akula msebenzi, akula mali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo ayinjengokuba kade eyibona ngelihlo lele kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibise ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho ke umuntu senza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala iseduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika bese joinana labantu abavele beyizigangi lapha base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu lempilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobu. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na wokugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezenophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa labantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni abo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abanga abayizizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu abavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo e-Hillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esidaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli be-Studio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba, okhulumisayo engu-Sylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yase-Plumtree. Ngibingelela ngikwele South Africa endaweni yase-Cape Town. Ngiqhuqhuzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoba izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlela imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo usufuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa leza zihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Salubonani ku-Studio 7, injolo njani? Studio 7. Sikhala abantu belabezana abantu besijeyamanga bathi lizwe liyalunga lalunga lizwe lifike lise sabekalinje.
Amatshona amahle abantu be-Studio 7. Siyakhulu ukuhlangana lani ku-Studio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala zabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu. Zabonga kakhulu Sebo wami, ubaba uNdlovu babazala futhi nanxaye. Mbonge konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha inje kufene COVID-19 la ngingabuza kakhulu ukuthi khona sithathwa nini, ungani amalanga akhona kwebalwa kangani kacedakali ukuthi khona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani iwat 19. Isilimo elifanele isilimo kakhulu isifinimo esifishane njengoba libone ukutshisa kona ngani kuyaphambili. Ilimi izilimo ezingane ziphansi ezingasuzeza ukuthi umumbu ngicela ukuthi lekele umumbu lingaqali sibili, umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha lalapha, bayenza igajobho lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile ngani sokutshisa futhi ukuvumbulukwe kubona ukuthi i-12 le zingane siyayesaba. Kodwa nethemba lokuthi khona abalimisi ngicela ngasethe sizizwe ukuthi kwala iziphi izinto esingaziphanga ukuthi sizidime ezifitshane wasilaba lapha belokuba kanti bafundisa izingadini lapha lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7, Studio 7. Gibbs wakamthembo, sikhuzeleni amashona please, sikhuzeleni amashona, bekele ukuzoyinveda ubulawayo, bainveda emaplazini kathi sefe ifunga inveda ubulawayo. Anti zwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5 aven. Hayi madoda, sicela amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathibeleni. Sikhuzeleni amashona Gibbs, labo ntungameni komo khona besiyekele thina ngasiye rari siyaba siyaba invetele into zabo khonale abasikele into zethu la hayi zamani indisikhuzela abantu laba libatshela ukuthi sesikhathele ngabo yikho sisithina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothela kuye bodwa hayi besihloniphe abantu laba besihloniphe phakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo ngoJosephat Moyo siyezwa konke okukhulunywayo lamaphoyisa labupha abantu beMDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANU-PF kodwa ngendlela yokuthi ZANU-PF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaki umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANU-PF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbani lize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda iZANU-PF emthethweni idonsa inyawo kuthi ma kuyinto embi begijime kakhulu ipolisa lelo bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithiwa bathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejontsha so sithi le ZANU-PF ayiqinise ma isasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu njengendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi iphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight ngumuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lani izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asambeni siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANU-PF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
kule siyakhala kakhulu siyakhala kakhulu kona futhi ibutho lokhela angenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphaza msimani ayisisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngabasilezi bhama abaselidubula sitethi lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli libambileyo ngoba thina sinto masisola asisoli ibutho lodwa sisola lonke ibandla leZANU-PF siyalisola lonke malinje lokhe kwahamba ubaba uMgabe into zonke nje akulanto ihamba kade uMgabe nje betshaya indiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje esihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na eSouth Africa umhlaba uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina bakithi
ivuka njani sakaza omuhle kustudio 7 labalaleli hayi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani phukeni ethi abantu bafuna ukuyivulala hayi kusokana badala ukuthi vele i-MDCT idlale ZANU-PF uyamuzwa nje mayephawula kathi umehluko wamapholisa beZANU-PF kuphi mayele zasitshela singabantu ukuthi yena kafuna ukugcona iZANU-PF ufuna ukugcona ubani ngoba amapholisa akhontrolwa iZANU-PF hayi ophukini mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngentinyeko ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezelayona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizanu kusekugcakeni nje amaqembu azama ukuthi alele abantu nje i-MRP lelele MDC alliance lezap izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abazame nje ukubeceleli nje hayi ngiyabonga nje ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena kade befuna ukubulala akula umuntu ofuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizame nje ngokwayo nje into zabachiza lezi ngiyabonga
ngike ngicele futhi lapha ku-studio 7 noNtungamili nabo 15 nje bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje mana uma kuvumakala kwenendlela singena ngayo nathi siphawule singazi kona kungenwa kanjani kodwa bese singathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngene ngempikane ngifuna ukubuza kakhulu ukuqembela ukusaya nakulamanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona kubana izano iqembu kufanele lose liye phambi kakhulu njalo abanye abathi kunedemokrasi kodwa uma uthi yabheka izano PF ayinayo idemokrasi ngoba into efanele ukuyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kunedemokrasi kodwa but upresident ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni waye bengakopi kubobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident only first term ne second term kube ne term ezimbili kuphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo eMelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela iMelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000. Abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kudla about 41,000. Abaku-ICU abagulayo kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele, on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10 to 12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhubeka lokhu bevasinethwa. Njalo ungathananzela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele, ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga. Abantu ababhubhayo i-15 ngelanga. Njalo abantu abavasinethed e-New York ngama-68%. Fully vaccinated. Lokhu kwenziwayo ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated nakaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanye i-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yo.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamaski e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona bale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ungakhangela emsebenzini eminingi e-New York State, nxa ufully vaccinated wasayina i-form usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo i-mask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinethanga kumele begqoke i-mask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public space, emajimu kumbe ezitolo, emabhar, laku-public transportation, ezibhedlela langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, abafully vaccinated kwesi sikhathi ngantu abona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.